Indian ama election observers into eqakathekileyo kakhulu ukuthi kule South Africa protocol enika imithetho yokuthi ama elections ihanjwe njani. Ama observers ngelanga le election laba bantu othi babebuya bebona ukuthi hayi abantu babuya civil, but akula bengabona kulotho olwenzakalayo kumbe olubi, akulalutho abangaluyenza. Pho ngukukhangela kuphela ukuthi i-campaign ihanjiswa njani, okwabo yikusuka besiyabhala i-report but they don't interfere. Manje with ama-monitors into eyenzakalayo ukuthi babuya bezomonitor umumo ukuthi unjani, angithi njengama-observers, but bona bengabona izinto lapha eziphambaniseka khona. Yikho abafuba bethi no, thina sikwazi kumele uhanjise ngalesi ngemfanelo okunje, so then bakwanisa uku-complaina kumbe berife udaba langikhona kubakhulu bakhona bona laba ababehambiswa i-election.
Sesikhangela ukhetho oluzayo, kuyini elikukhangeleleyo njengamabandla ezombusazwe? Yibaphi asabavunyelwayo kumbe libone ngani khona bezavunyelwa ukuzohlola ukhetho?
Thina njengama-political parties, we-accreditation committee okumele accredit ama-observers and abangu-5 bakhona ababevela kuma-ministries. So besibona ukuthi kuma-ministries wona lawa and kuyabe kungama-ministers and thina into athi sikhangayo ukuthi ama-ministers la they are political people. So kuzayenza ukuthi i-accreditation process nale ibe ingani ile politics iphakathi. Njalo ngenye into ade sifuna ukuthi ngabe kuyenziwa ngabe iyalungisisa. Loba nje khathesi siyezwa ukuthi izani i-PF ibe-declare ibe sithi hayi ama-observers from emazweni kwamanye amazwe kumba njengabo-America kumbe i-European Union ngafuneka ukuzo-observe ama-elections. Okwenza ukuthi amanye amazwe engavunyelwa ukuthi bebuye yikuyini. Angcono kuhlala ama-parties wonke ku-government of national unity and even other party political parties as well bevumelane ukuthi no, we can actually agree ukuthi ama-observers sifuna ukuthi kube yibantu ngabantu bakhe.